lamukela kuhlelo ofuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usemisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyakhona libe leviki enje
usiphatheleni lamhlanje
ngizabala namhlanje ngibala kuphetho okuqala nechapter yokuqala ivesi nga-6 uthi yena thokozani ngalokhu lanxa kwesikhathana liza kuhlupheka nezilingo eziyinhlokonhloko uba kudingeka ukuze ubuqotho bokukholwa kwenu okuligugu okwedlula igolide eligugayo loba lihlolwe ngomlilo kulethe ukubonga lobukhosi lodumo ekwambulweni kukaJesu Kristu yena liyamthanda lingambonanga elithi lakathesi lingamboni likholwe kuye lithokoze ngentokozo enkulu engakhulumekiyo lizuze umvuzo wokukholwa kwenu okuyikusiliswa kwemiphefumulo yenu. Siyananzelela ukuba kuye kwaba lesikhathi napho abantu befundisa ukuba ivangeli kumbe nqamdeze kuKristu kaze kuhlangana nokudubeka kuphela kodwa uzongena phakathi kwenotho enkulu uzokwenza konke kube nokuhle kuphela okwenzakala kuye. Kodwa siyananzelela ukuba kunemfundiso eqakathekileyo ukuba uPetroli nxa lapho ekhuluma eloba wayebhala ngesikhathi abazalwane behlukuluzwa ngukhulumende owayekhona ngumbuso owawukhona nxa kwakuthiwa ngumKristu wawukwazi ukuba impilo yakho ingaphela usuku lowo. Siyananzelela njalo ukuba bona abafundi bakaJesu ngaleso sikhathi bonke ababekhona amapostoli bonke ababekhona oPawulo oPetroli oJohane oMateyu bonke ababekhona isiphetho sabo baphetha bebulawa bebulawela ukukholwa kwabo bebulawela ivangeli. Ngakho ke neso sikristu nemfundiso ne iqakathekile ukuba kuyofika isikhathi lapho ukuba ngumKristu kwakho kuyofika esikhathini lapho okokuba ungangena phakathi kokuhlupheka phakathi kwezilimo kuwona kuyindlela yokuhlolisisa ukuba kambe uyamkholwa na yena noKristu othi uyamkholwa. Abaningi bayawa, abaningi nxa sokuba isikhathi sokudubeka bayathikaza kumbe bayasuka esikristwini bezama ezinye izinto emaceleni, ikanti ukuqina kwesikristu sakho lokubambeka kwesikristu sakho lokuqotho kwesikristu sakho yikuba ube nokholo phakathi kwesikhathi esinzima. Yikho lapho uPetro ebhala esithi kambe nxa lizafika phakathi kwaleso sikhathi esinzima kangaka esenza ukuba ukholo lwakho lube njengensimbi efakwe phakathi komlilo ukuze iqine, ukuba nxa uzakwanisa ukumelana lakho yikho lapho othola khona isambulelo sokuba uKristu ungubani. Yikho lapho ukuba nobufakazi ukuba uKristu uyamthanda lobo ungakamboni, lobo ungazakumboni kodwa umbona ngelihlo lokholo njalo umthanda ngelihlo lokholo. Awumthandeli ukuthi uyophiwa olunye ulutho kumbe uzothola inotho kumbe uzathola lokho kodwa umthanda ngoba usithi hayi uKristu ngumNkulunkulu wami, uKristu wamvela ngiyamthanda. Angimthandeli ukuthi ngizathola olunye ulutho kodwa ngimthandela ukuba uyinkosi yami. Kodwa siyakwazi njalo ukuba uPetro lapho yalobo ukuba lizozuza lana umvuzo wenu wokukholwa ngokusikiswa langokuphiliswa kwemiphefumulo yenu.
Kuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni baba igama likaJesu kulabo bonke abathola ukuhlukuzeka abaphakathi kwesikhathi esinzima. Ngiyathandaza uNkulunkulu wami labaphakathi kwezilingo eziyinhlobonhlobo ukuba uNkulunkulu wami wena uzabakhupha phakathi kwakho bazokubona ukukhanya kwakho ngegama likaJesu. Siyathandaza ukuba kube njalo bagcwalise ngentokozo yakho. Amen.
Lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi usenisipanda. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungami linkomo.